amaHebheru isahluko sechumi lambili. Ngakho ke lathi lokhu sihanqwe liqhuku elingaka labofakazi. Asilahle konke okusindayo lesono esithandele kangaka kithi. Sigijime ngokubekezela lokhu kuncintisana esikumiselweyo. Sikhangele kuJesu, umqalisi lomphelelisi wokukholwa kwethu. Owathi endaweni yentokozo ayimiselweyo, wathwala isiphambano engalinanzi ihlazo. Wahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Mqapheliseni yena owakhuthazela ephikwa kangaka izono, ukuze lingadinwa, liphelelwe ngamandla enhliziyweni. Ekulweni kwenu lesono, kalikamelani laso kuze kuchitheke igazi. Selikhohliwe yini umlayo okhuluma kini njengasebantwaneni owokuthi,
ndodana yami, ungadeleli ukulaya kwenkosi, uphele amandla nxa usolwa yiyo. Ngoba inkosi iyamlaya emthandayo, itshaye ilowo lalowo wamadodana ewamukelayo.
Bekezelani ekulayweni, uNkulunkulu uliphathisa okwabantwana. Ngoba yiphi indodana engalaywanga nguyise na? Uba lingalaywa ngokwabantwana bonke, kaliseyiyo amadodana, lingabantwana bokufetshwa. Futhi ke sasilabo obaba basemhlabeni abasilayayo, sabahlonipha. Pho kasiyikuzehlisela ngaphansi kukayise wemimoya yethu kakhulu kulalokho siphile na? Ngoba bona kambe basilaya okwesikhatshana njengokubona kwabo, kodwa yena usilayela ukusizakala kwethu, ukuze sizuze ukuhlanganyela ubungcwele bakhe. Konke ukulaywa kambe kakuthokozisi ngaleso sikhathi, kodwa ngasemuva kuyabalethela isithelo esihle sobulunga labo abakhuliswa ngakho. Ngakho ke qinisani izandla ezibuthakathaka, lamadolo axegayo, lenzele inyawo zenu indlela eziqondileyo, ukuze okuqhulayo kunganyeli kodwa kusiliswe. Nxwanelani ukuhlala ngokuthula labantu bonke, linxwanele lobungcwele. Ongelabo bona angeyibone inkosi. Qaphelisani kungabi khona osilelayo embusweni kaNkulunkulu, kungabi khona lampande ebabayo ehlumayo ukubangcolisa abaningi, kungabi khona oyisifebe longakhonzi uNkulunkulu njengo-Esawu owathengisa ubuzibulo bakhe ngenxa yokudla okukodwa. Ngoba liyazi ukuthi ngasemuva lapho esethanda ukuzuza isibusiso waliwa, ngoba kalitholanga ithuba lokuphenduka. Loba esesidinga ekhala izinyembezi, kalizanga kukho okungaziwa ngokuthintwa emlilweni ovuthayo, lasemnyameni, lasekufiphaleni, lasesivunguvungwini, lasekukhaleni kophondo, laselizwini elakhuluma amazwi okwathi labo abawezwayo bancenga ukuba kungabe kusakhulunywa ilizwi kibo. Ngoba babengela kukumela lokho okwathiwoyo kokuthi,
ngitsho inyamazana nje uba ithinta intaba iza kukhandwa ngamatshe.
Impela kwakusesabeka lokho okwabonwayo. UMose waze wathi,
ngilovalo ngiyathuthumela.
Kodwa linalize entabeni yaseZiyoni, lasemzini kaNkulunkulu ophilayo, iJerusalema elasezulwini, lakuzithunywa eziyizigidi ezingela kubalwa ezihlangene ngokuthokoza, lasemhlanganweni wamazibulo abhalwe ezulwini, lakuNkulunkulu umahluleli wakho konke, lakumimoya yabalungileyo abaphelelisiweyo, lakuJesu umlamuli wesivumelwano esitsha, ogazi lakhe elifafaziweyo likhuluma okuhle kakhulu kulelika Abela. Qaphelani ukuba lingali ukulalela ilizwi lakhe okhulumayo, ngoba uba bengaphephanga labo abala ukumlalela lo owabaxwayisa emhlabeni, kakhulu kasiyukuphepha thina esimalayo lo oxwayisa esezulwini. Ngaleso sikhathi ilizwi lakhe lanyikinya umhlaba. kodwa kathesi uthembisile ukuthi
ngiza kuphinda futhi ukunyikinya kungasumhlaba wodwa kodwa lamazulu futhi.
Lamazwi okuthi ngiza kuphinda futhi atsho ukuthi lezo zinto ezidaliweyo ezinyikinyiweyo ziza kususwa ukuze kusale kuphela lokho okunganyikinyekiyo, umbuso esiwuphiweyo gawula kunyikinyekiswa. Ngakho asimbonge uNkulunkulu ukuze simkhonze njengokuba efanele ukukhonzwa ngokuthobeka langokwesaba, ngoba uNkulunkulu wethu ungumlilo oqothulayo.